Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 31 Mpalakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Ngoba ngabona uhulumende sesiyanika abantu ama $2 wala ukuthi bahambe. Laba abanye abangaso manesi lamadokotela bahamba ngani? Asithi uyabathwala ngemoto nalaba abathwala ngayo. But kakwanisi futhi ukubathwala bonke ngoba basemaphandleni nakwezindawo akula muntu obathwalayo, kuthwala basemadrobheni kuphela.
Uhulumende uthi uzakupha odokotela labongi amadola amabili ngamunye yokuhambisa ngemva kokuba bethe kungafika kusasa bengaholanga baza kwehluleka ukuya emsebenzini.
Sibe sichiwa ukuzinhlelo eziningi, izinto ezibhalwayo eziningi, lokunye okubonwayo sibe sichiwa kakhulu. Lathi sithole indlela zokuthi sikwanise ukuthi singene kwabanye lapho abathola khona i-information AIDS lokunye lathi sibe phakathi kwaso. Mbona njengathi iprogram le izasinceda kakhulu.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezigoqela ezabaphila legcikwane le-HIV ziyavuma ukuba bavame ukukhohlakala abaphila lobugoga ekuhlelweni kwenhlelo zokulwisana legcikwane lengculaza. Izizalane zeZimbabwe zithi sezidubeke kakhulu ngakho sesifikile isikhathi sokuthi zizikhulule kubuncindezeli bezombusazwe lakwezenotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhulumende ubikwa isithi uzakupha odokotela labongi imali engamadola amabili ngamunye yokuthi benelise ukuya emsebenzini kulandela imbiko ethi kungafika kusasa bengatholanga iholo baza kwehluleka ukuya emsebenzini. Kodwa odokotela labongi abakhulumele Studio 7 bathe bona abasoze baye emsebenzini ngoba imali le abayithenjiswayo ngekuhambisa nje kuphela ingasoze yenelise ukuthi baphathise ngokunye. Uhulumende wadlulisela ilanga leholo elalimele libe ngeviki edluleyo laya ngomvulo ozayo mhla ka-5. Abanye odokotela abakhulumele Studio 7 bathe bathenjiswa amadola amabili ngelanga kuze kuyefika ngomvulo. Kodwa bathi kabazi ukuthi imali izathathwa na eholweni labo mhla belithola. Umphathi ntambo wezempilakahle uDokotela David Barirenyathwa wethule umbiko ecela uDokotela labongi ukuthi babekezele bengakhalali umsebenzi. Omela inkayi South edalela eParliamente uMnumzana Bednico Bebe njalo eqoqa inhlelo zebandla le-MDCT utshele Studio 7 ukuthi lokhu sekutshengisa mgceke ukuthi uhulumende usehlulekile.
Uyabona uhlupho olukhona ukuthi uhulumende lo okuqakathekile ukuthi abantu fanele bavakazi kashiye lokhu sokumele. Ngoba into nxa isikwehlule akuncedi ukuthi ubambe ngamandla ngoba ngakhangela for 35 years into lokhu ziqhubeka zisiya phansi akula nto evukayo. Khathesi into zase zingani zingcono nge-inclusive government abantu sesithi hayi nxa kungani lulokubelo bawina bodwa yaphela i-inclusive government into sezisiba wese futhi kusesibuyela ku-2008 esasuka kuye futhi. So kusobani ukuthi abantu laba kuya behlulwe kwinto lokho? Ngoba ngabona uhulumende sesiyanika abantu ama $2 wala ukuthi bahambe. Laba abanye abangaso manesi lamadokotela bahamba ngani? Asithi uyabathwala ngemoto nalaba abathwala ngayo. But kakwanisi futhi ukubathwala bonke ngoba basemaphandleni nakwezindawo akula muntu obathwalayo, kuthwala basemadrobheni kuphela. So it's a total failure. Iwehluleka kuphela, usezama kuphela ukuthi azame ukugaxela lapha nalaphayana. Mhlawumbe siyambuza futhi sithi nanxa wena uthola ama $2 walawo waye ungatholi imali yabanikazi. Ngoba yena le imali yonke nxa ibala uqalisela ku-$1 usuyaphezulu. So kuyatshengisa ukuthi ikwehluleka, sebeyehlulekile amajaha lawa, kungcono bayekele ngoba into le iyabehlula.
Bakhona bathi bona uhulumende ukhanya kaqakathekisi impilo kaZulu, nanku eqala ngokuholisa amatitshala wona akukhefu echiya odokotela labongi labongikazi. Uthini wena lo?
Well, engingakutsho ukuthi mhlawumbe vele amatitshi ungakhangela isikhathi esiningi yiwo aqala ngamanye abantu abaqala ukuhola namasotsha. Engingakwaziyo-ke ukuthi uhola amatitsha kuphela amasosha ahlala sala phandle ngoba ngabanye abantu abaqala ukuhola sonke isikhathi ngibona ngani nxa ukuthi bakwenze ngaleyo ndlela yindlela abangawe kwenze ngayo so yikho engathi engathi isizathu sakhona sona leso but okunye engingakubona ukuthi ngibona ngani uhlupho asebelalo kathesi ungakukhangelisisa very close ama-civil servants amaningi njalo futhi nama-NGOs lapha asapota khona ku-education so nxa labana abantu bengahlala phansi bengasasebenzi abantwana bengasafundi kodwa kulabantu abafake izimali zabo ukuthi bancedise imfundo yabantwana bona la kungamkhubaza futhi uhulumende khonokho so ngingazi-ke ukuthi bangabe basebenzisa i-criteria kodwa ngibonani i-criteria yona leyo ukuthi first come first serve vele bebehola kuqala kulabantu.
Hello ke ngumnomzana Beth Nico Bebe omela inkai South edalela eParliamente njalo eqoqa inhlelo zebandla le MDCT ube khuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ezigoqela ezabaphila legcikwane lengcwethi kwezempila kahle bayavuma ukuba bavame ukukhohlakala abaphila lobugoga bokungaboni lokungezwa lapho kuhlelwa inhlelo eziphezu kokulwisana legcikwane lengculaza okunenga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba eseHarare.
Abenhlanganiso yabaphila legciwane eZimbabwe, National Network of People Living with HIV, ZNNP+, bathi kuyinto edanisayo ukuba likhohlakele leli qembu, ikanti ukuchiywa kwalo ngaphandle kuyingozi enkulu kudaba lokwehliswa kokusabalala kwegciwane lengculaza. Bathi khona bezodinga imali yokusebenzisa ukubahlelela inhlelo eziqondane labo ukuze baluthole labo ulwazi olutholwa ngabanye kundlela zokuzivikela. Umnumzana Edwin Ndlovu obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ye-Disability HIV and AIDS Trust DART ekhangela uhlangothi lwabasakhulayo uthi babhekane lenkinga eziningi abaphila lobugoga ikakhulu abangaboniyo abangezwayo labanganelisi ukukhuluma ngoba ebakhohlwa uhulumende lenhlanganiso ezichiyeneyo lapho behlela inhlelo zabo.
Uhulumende yebo ekuhleleni kwakhe yena ukakhangeli ukuthi kulabanye abantu abangabe bekhubazekile abafuna ezinye inhlelo ezingabenza ukuthi labo bezizwe bengabantu elizweni ababe bengezwa lokungakhulumi njalo ukuthi nxa befika ezibhedleleni laphana abakwanisi ukuthi bethole usizo bethole uncedo oluphiwa kumuntu wonke ngenxa yokuthi amanesi abekhona kumbe labo abantu ababe befanele bebaphe uncedo babe bengakwanisi ukukhuluma labo ngalesi sign language.
Kuyingozi lokho kutsho uNdlovu ngoba labo ngabantu abalemizwa njengaye wonke umuntu
ikakhulu ekusebenziseni kwamanye amabizo ukuthi izilima izimumumu iziphofu izikhona ukuyena kusuke kususe uluntu lomuntu lukhiphe okuba ngumuntu kwakhe kube sekumfaka ezintweni ngoba nxa sesithi isiphofu asomuntu kodwa yinto efananana lezinye izinto okufana nxa ngathi isigodo nje kuyafanana lesiphofu.
Umnumzana Sylvester Joe uyisifundi esithatha izifundo zokuba ligqwetha njalo akaboni usesigabeni sesine uJoe ofunda ngokuphathiswa ngabohlangothi lwe-UZ Disability Resource Center. Yena laye ukhala ngokuchiywa phandle kizo zonke inhlelo ezihlelelwa ilizwe kudaba lwegciwane lengculaza.
Sibe sichiywa kuzinhlelo eziningi izinto ezibhalwayo eziningi lokunye okubonwayo sibe sichiywa kakhulu lathi sithole indlela zokuthi sikwanise ukuthi singene kwabanye lapho abathola khona i-information e-AIDS lokunye lathi sibe phakathi kwayo. So mbona njengathi i-program le izasinceda kakhulu lathi sikwanise ukuyithola.
Kuqakathekile ukuthi babe le ndima kunkokheli ehlela okuqondene labo kuveza uJoe.
Ezinhlweleni zonke kade zenzwa kusukisela kudala abantu abangaboniyo labo begcina bengathi abazwisise manxa kubuya lo munye umuntu nje njengobana kube sicabanga ukuthi siphonge uchiywa kuphela ngesikhathi zonke. So ungabona umuntu usebuya sedinga something sedinga leyo ukuthi bethole ukuthi bedinga izimali ngathi. So ngenxa yokuthi ngabanye bethu siyazwisisa ukuthi hhayi laba babuya ngendinga kuzama ukuthi lathi sifunde kibo ngoba kuyasinceda ukuthi sizwisise abanye ababuya kithi bifanana lathi kulokuthi kubuye omunye umuntu layo tshena lathi
abangaboniyo abanganelisi ukukhuluma labangezwayo laba bakhala ngokuthi bachiywa ngaphandle kunhlelo eziningi ezihlelela isizwe okubalisa izempila kahle bebonwa njengabantu abangahlaselwa yimikhuhlane ethelelanwa emacansini njengabanye okubalisa igciwane ngakho-ke bakhuthaza uhulumende nenhlanganiso ezizimeleyo ukuba babakhumbule ngesikhathi behlela inhlelo zabo njengalokho abakwenza kwamanye amaqembu abalisa alabo abaphila ngokuthengisa imizimba abaphila ngokuthengisa impahla abayithenga kwamanye amazwe izitabane abathwala impahla ngemoto ezinkulu ukuyisa kwamanye amazwe lamanye achiyechiyeneyo ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izizalwane zeZimbabwe zithi sezidubeke kakhulu ngakho sesifikile isikhathi sokuthi zizikhulule kubungcindezeli bezombusazwe lakwezenotho. Zithi konke lokho kumele kwenziwe ngokutshengisela ezitaladeni uhulumende aze aphume embusweni. Okune intatheli zindaba yethu uGibbs Dube osethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu magaza bathi sebekhathele ngokuswela imisebenzi okwenza ukuthi behluleke ukuphandela imuli zabo. Bathi sesifikile isikhathi sokuthi bakhiphe uhulumende kamongameli Robert Mugabe embusweni ngoba umbuso wakhe ungasiwe ntandokazulu. Bathi ukugugudeka komnotho kutshengisa ukuthi uhulumende akalamandla okuguqula okwenzakala elizweni. Umnumzana Israel Moyo yincwadi kwezombusazwe ezimele yodwa. Umoyo uthi kodwa lokhu kumele kwenziwe ngonanzelelo.
Idubo leZimbabwe kathi sedubo lomuntu eyedwa ludubo lomuntu wonke. Kodwa odingakalayo ukuthi abantu bahlanganise amakhanda ngendlela yonke angazi zonke indlela.
Umoyo uthi okwephula inhliziyo yokuthi labo okumele bancedise uZulu ekukhipheni uhulumende obusayo embusweni balwisana bodwa.
I-NDC yokuhlongwa kuthangela ikhathi esisingakhanyeli. Lukhona udlane into ezilu yezile ekhuluma khona yena lochamisa kabalisana abeqhoze kunabayalisana isuku ezidliwe futhi sakwathi na yena lobithi balisana kube zane suku futhi ngephika umsasa kwathene lokuthi nenyezalisana so udlane sedlule senikhona njalo inkokheli engiqande kangiphikiswa njengothangirayo lo mkhatha ayisiyonke khona esiyidingayo.
Baningi abantu abalombono ofanayo abathi amabandla aphikisa uhulumende webandla le-ZANU-PF kawakwazi awenzayo. Unkosikazi Jenny Williams wenhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise uthi uZulu kazilwele ukuze kuphele ukuhlupheka elizweni.
So hamba nini joina nini emgoqweni asihambe nini simaningi kakhulu eParliament kumbeni emhlahlandlela siyetshela uhulumente leyo ukuthi hayi sokukwanile. Lina lani ma-civil servants, lani mapolisa, lingabe iZimbabwe lani futhi joina nini. Sihambe ndawonye sibatshele ukuthi hayi sokukwanile.
Uthi akumelanga abantu bacabanga ukuthi kuzakuza abantu abavela kwamanye amazwe ukuzobakhulula.
Thina amaZimbabweans sile mkhuba leyo ukuthi sihlala sihlezi sihlekelela sithi hayi izinto zizalunga zizalunga simelela lona lo ozasilungisela. Thina sesikhohlwa ukuthi yithi okumele silungise ilizwe leyo. Ilizwe leyo eZimbabwe ngeyethu. Thina kumele sithathe indlela eziningi ezithiyeneyo ezingakhubi muntu, ezingatshayi muntu, ezingabulala umuntu. Kubatshela abakhokheli ihulumende leyo ukuthi hayi sokukwanile.
Kodwa ke umnumzana Joseph Juma okudalela Central Committee kubandla leZANU-PF uthi akulunganga ukuzama ukhipha uhulumende esikhundleni ngodlame.
Lokhu umnumzana mbona ngantwa ngusathane sibili osengena enhlizweni zabantu lengqondo zabantu abatsho njalo. Usathane ngumbulali, usathane ngumuntu ofuna ukubhidliza nokuchithiza kuphela. Ungakhangela amazwe aye izinto ezinjalo, khangela o-Libya, khangela o-Egypt, o-Tunisia, o-Syria. Wonke amazwe lawana asefadalela, asefecekile.
uphinde wathi kumele abantu bahlale phansi balungise konke okuhluphayo eZimbabwe.
Nxa abantu bengenzinto enjalo, siyabuyela emuva sibe worse off than lapho sithatha uzibuse ngo-1980. Akho ke mina ngithi kona umuntu ozefikelwa ngumoya onjalo kahle akhuze usathane, umoya kasathane akunanto enjalo engavela kuNkulunkulu. UNkulunkulu uNkulunkulu wokuthula, uNkulunkulu olothando. So mina ngibona ngantu akona lokhu ngokwabantu sibili abangazinto abayifunayo, abangazinto abayenzayo.
Abantu abaningi bathi umnyaka ozayo uzaphela nzima nxa ibandla leZANU PF lilokhe lisembusweni, njengoba kusobala ukuthi seliphelelwe ngamacebo njalo kakula nguquko elingayiletha elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingoKip Stube.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama, sikhangela ukubhekanela besifazane ngalowo mnyaka oka-2015 esiwugqiba lamhlanje. Laba kukhangeleleyo ngomnyaka esizawusungula-ke lamhlanje ebusuku oka-2016. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni silandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcwethi emkhuhlaneni wemvukuzane yebele abekholijini le-University of Pennsylvania bathi umuthi osutholakele wokwelapha imvukuzane yebele ulakho ukusetshenziswa ukwelapha eminye imihlobo yemvukuzane. Umongameli Hassan Rouhani wakwele Iran uselaye umphathintambo kahulumende wakhe obona ngezomvikela ukuthi aqhelise inhlelo zabo zokulungiswa lokulingwa kwezikhali ze-nuclear ngesikhathi eleMelika lamanye amazwe esethusela lelo lizwe ukuthi liza kwethulelwa izijeziso zenotho. Ngesikhathi ilizwe libhekane lenhlupho zokusilela kwemisebenzi, abakumsebenzi we-art abagoqela abaculi, abalingisi, abadwebayo labanye bakhuthaza abasakhulayo ukuba bangayikhangeleli phansi le imisebenzi ngoba ingabanikeza ithuba lokuphila ngayo. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Umnumzana Tawanda Makore ulungisa izithombe ezitshiyeneyo esebenzisa amatshe. Usungulele umsebenzi wakhe koBulawayo, wasesiza eHarare esebenzela endaweni yeHatfield Sculpture Center, njalo uthi kusukela esasemncane wahle wacila kweze athi okuyinto engenziwa ngabanye abasakhulayo.
Kuyaphilisa sivili but kufuna ukuthi wena umasi umsebenzi wakhona.
Uthi okwamanje ulezithombe ezifika kwezilitshumi lanhlanu njalo elolonga ezinye ezimbalwa. Osakhulayo uPhilani Nyoni uthi yena uphila ngokubhala izingwalo, ethi okwamanje selengwalo ezedlula ezimbili. Uthi kumele abantu bazi ukuba banakho ukuphila ngendlela ye-creative art njengoba laye eqhubekela phambili kanje. Ethi abasakhulayo bengasaveli ukuthi bengehluleka kwela kusasa.
Eloqala ngo-One Cell Love Always of Who elaphuma ngo-2012, elesibili liphume last year u-Yun From Rock engaloba lo John Appel. Kare sisemzelo esithathu eliyaphuma ngo-April eliguqala ama-Shakespearean sonnet ayi-306. Ukufa sizakufa zonke. Ukufa sizakufa kodwa ufanele ufele into elengqondo. Kodwa ke hayi siyazama. Yela kumele sicabange, anti singama creative. Besicabange indlela ezi creative ukuthi ngani siziphilise.
Utawanda uqhubeka ethi abasakhulayo bangaqalisa ngokudinga abantu abakulumsebenzi we-art ukuze bethole ulwazi.
Sikhuthaza ukuthi umuntu ofuna ufunde i-art uyabuya esebenza lami njenge-assistant. Lami labo engile one assistant. Ama-artist amaningi bayakhuvuma ngoba umsebenzi wakhona ulele bhenga neningi. uthi ungaba lo muntu oyihane yabe ukuphathisa ekusebenzeni umsebenzi yabalula la yabe kugenile zene-experience.
Iningi labakulo msebenzi wathi ikakhulu wokubaza izithombe besebenzisa amatshe loba ezensimbi bathi udubo yikuba abasakhulayo abaningi bakhula befundiswa ukuba befunde bedinge umsebenzi ehofisini lakumabhizimusi amakhulu okuthiya iningi labo liswela leyo msebenzi khona kule ndlela abangathola ngazo imali yokuzithuthukisa lokuphila ngayo ukwedlula lo osebenza ehofisini. Lalabo abalemisebenzi kukhuthazwa ke ukuba noma bele misebenzi emihle balakho njalo ukwengezelela leyo mali abayiholayo ngokuphatheka emsebenzini yokuzenzela ngokusebenzisa izandla zabo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi umnyaka ka-2015 ubungumnyaka onzima kakhulu kubangelwa ukungakhuli kwezomnotho kwele South Africa lokwehla kwamandla e-rand nxa liqathaniswa le-dollar le-Melika. Loba kunjalo abeZimbabwe laba bathi kuningi abakutholileyo kulobo bunzima abaza kusebenzisa ukulwisana lendubo abahlangana lazo kumnyaka ka-2016. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
Iningi lezalwane zeZimbabwe bafanisa u-2015 njengohambo beludinga ukuthi umuntu akhwele emaqaqeni lezintabeni. Bathi isimo sezomnotho eSouth Africa laseZimbabwe yiso ebesibathwalise amagabha avuzayo. Umnumzana Jonathan Mbetso dabuka eBedbridge uthi kwabaningi 2015 uphele bengomatsha inyoka njengoba imisebenzi bekungamehlo entwala.
Mabhekile usiye emaparking lapho uthola abantu baseZimbabwe nje begcwele emaparking nje behlalele, ubona ukuthi umuntu uvukile nje waye epark ayikho enye into ayenzayo, uyabona isebenza ayikho. Ngesikhathi sethu safika sasangabafana abancane impela, hayi ibonakala ukuthi siyosebenza sinjiva zamampela, kodwa kulezi nsuku hayi abantu nje bayathululeka lapha eMzansi but akunalutho lukhona.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Harold Nyoni uthi umnyaka uze waphela besebenzela ukudla le mali yomthelo wezindlu.
Akufani neminyaka leyana ngo 2008 ukuthi wakwazi ukwakha indlu uyenze izinto utheke uphakamisa umndeni la. Okwamanje sa-afford ivitosebenza sokufuna umuntu olama-degree, umuntu ohola imali eyiningi. But abantu abaningi ngoba ibahola ama-peanuts because i-desperate sila uyathatha for anything ukuthi ubhateleni i-room uthole okuncane okuncengisa. Umnyaka lo bunzima for abantu abaningi.
Umnumzana Mbetsi uthi okunye okubabuyisele emuva ikuphela kwamandla erandi nxa befika ekhaya, okuyinto athi yenze amandla abo aphelela emoyeni.
Sihamba nokungama-R5 kwethu nathi masifika komabulawayo noma kuphi sisebenzisa ama-R5 akhona. Manje ne-R5 yakhona sebeyala amabhondi yiwona ngathi sehamba phambili. So but noma ngathi ngithumezele mfethu 5,000 asayilutho by the days akudala lapha ngiyazi ukuthi ma ngithumezele 5,000 ngiyofika ngithola nami okuyi-R500 inyana lapho ekhaya.
Loba nje obekukubi kube kuningi kulalokhu okuhle, abanye bathi kukhona kulutshwana okubathokozisileyo. Imbongi lomlobo weZimbabwe uBangani Ncube uthi bona njengabaculi abalingisi lezimbongi bathokoziswe indlela abathole ngayo uxhaso ebantwini.
Seliyazwakala izwi lethu nxa sikhuluma ukuthi asisukumeni sizenzele singabantu beZimbabwe. So emkujabulise kakhulu ukubona abantu abaningi besukuma nxa sinemcimbi masinalokhu nalokhu besiba khona kusiba le namba mpela ebonakalayo lokuhambisa izwi nje lokuthi singabantu masisemazweni abanye abantu kuqakathekile ukuthi sibambane.
Umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuto Mabhena uthi kumthokozisileyo ngo-2015 yikuphiwa kwezalwane zeZimbabwe amaphepha okuhlala kwele South Africa.
Abasebenza lapha eSouth Africa abafika inani le-198,000 banelisini lokuthi bathole incwadi zokuhlala esemthethweni ezizaphela ngo-2017 ngo-December 31.
Njengoba nje 2015 esephelile bathi kunenga bakukhangelele ku-2016 lo banje sekubonakala ukuthi lawo uza kuba ngumnyaka onzima. Unyoni uthi nxa icabanga ngo-2016 ufikelwa lusizi ekhumbula inhlekelele ezabangelwa yindlala ka-El Nino evele isisidla amahabulo.
Umnyaka lo unzima ngoba sesiqale nge-drought. idrought le eqale manje shaya eSouthern Africa yenze kwaba nzima. And ungabona umnyaka lo za even no gas yonke into izokuzonyuka ngoba iCaribbean amanzi akhona ayehla. Kuzoba nzima nenkomo nemikhuhlane zaphuma nento eziningi kuzoba wese.
Umabhena yena uthi afuna kuphele nya ngo-2016 ngumkhuba wenye intsha eZimbabwe esiphila ngobugebenga osebusaziwa izwe lonke.
Bikho lapho esicela khona ikakhulu abafundisi bamabandla abazali bethu emakhaya izinduna kabafundise abantu ukuthi ukuya eGoli kakuntsho ukuthi nxa usubuyele ekhaya kulentengo ebhadalayo enduneni ukuthi kubonakala uthwenjiva. Nxa kuyikuthi uhola i-R100 ungafisi ukuthi wena obusudinga imali eningi kakhulu eza kwenza ukuthi ugcine uthatha umphefumulo womunye umuntu.
Uncubena-ke njengembongi ohwatshe idlalade lenkondlo u-War of Peace odume ndawo zonke ezihlala amaZimbabwe uthi ku-2016 kukhulu akuhlelele abalandeli bakhe.
2016 engukhalele ukuthi ngenze i-DVD ka-War of Peace. Mhlawumbe uma usuyophela ekho ngizoza le dlalada elisha umnyaka ma usuzophela kodwa ekuqaleni ngizozama ukuthi ngenze i-DVD.
Utokwakhathesi njengoba isimo silokhu sisiba sibi eZimbabwe bazaqhubeka bebhace ezizweni kunzima kunjalo.
Zingenaphi ingane
yamele studio 7 eJohannesburg kule South Africa nginguBenedict Nhlapo.
Bafundiselwana umoya omubi abantwana bezilungile sezakhiwa na izinto ezadilizwa ngumrambatsinwa ngiyoze kube nini ingane zeZimbabwe zifela kulimpopo uyahlatshwa yini umkhosi nxa bedliwe zingwenya kuphenywa nini ngabadlwengula endleleni bebalekela eSouth Africa libalwa ezandleni zikabani igazi lengane zakwethu elichitha emazweni ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni. Yise bani elibalekelwa iziphofu babonene abantu abangaboniyo amadokotela lamanesi abalekani aqhoshwa yini amatisha abafundi besala. Basayelwana bamaqemba aphikisayo na mpibani ayilwa lebala lomuntu uhulumende bangapha bamhlophe ababe lesifiso sokuthuthukisa ilizwe ziyofunda nini ingane zabafelokazi bathuthukiswa kanjani empumalanga entshonalanga bebulawa ngiphenduleni bakwethu angazi lutho ngibhace ezizweni.
Bekuyimbongi ubongani Ncube sibongeke lo Nhlapho uBenedict kathesi ke sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esithole nge-email, Facebook lange WhatsApp. Siqale ngalabo abasithumele nge-WhatsApp audio lalabo abasithinte ngocingo.
Ninjani basakazi beStudio 7? Ngithanda ukufisela imoli yami inyaka omutsha omuhle ka-2016. Babathi unkosikazi wami Mathebe, mntana umperfect, lo prefect, lo prison, nanguphilani Ndlovu, ngihlala ku-238 Sobers Crescent, eVictoria Falls. Ngilo mbono wokuthi u-2016 uzaba ngumnyaka onzima kakhulu emulini yeZimbabwe, kubangelwa kungani kuhle kwezulu, okuzadala indlala enkulu elizweni lonke. Njalo kuzadala ukuthi abanothile benothe besiya phambili, abangabayanga bebengabayanga besiya phambili. Njalo angibona ukuthi uhulumende weZimbabwe uzakwanisa ukubancedisa abantwana beZimbabwe. Indlala ezaba khona kulo mnyaka ngibona iyingozi ukudlula kaminyaka ka-2008. Ngiyabonga.
Ake sikhangele besilazo lamhlanje. Uhulumende ubikwa isithi uzakupha odokotela labongi amadola amabili ngamunye okuhambisa. inhlanganiso ezilela ilungelo lonto ezigoqela abaphila legcikwane ziyavumelana ukuba bavame ukuthola lobugoga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, igama nguChris Gande, lilani.